abaningi abebandla le-CCC, izakhamizi, osomabhizinisi, lalaba bake baba amakhansela khona ngala abahlanganisela-ke u-Alderman Marston Hlalo, lobukhokheli bebandla uProfessor Wilson Ncube nguye ade guest of honor, nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano. Kube kuhle kakhulu, abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe, yikho sebefuna-ke umbuso omutha, umbuso we-Students Coalition for Change. Ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election lesi yakiyo yi-appetite etshengisela ukuthi-ke u-2023 uzahamba njani. So bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke e-by-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change. So hhayi, kube kuhle kakhulu, abantu badabula, bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke, kube kuhle sibili. Sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka 26 March bevotela-ke i-candidate yabo.
Yikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulombuthano?
Ubaba uNcube okhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe be-register bavote. Wasephinde sitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngo-member of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini, kube yizisebenzi zikaZulu, bathungwe ngabantu, hatshi ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu. Kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njenge-CCC sesifaka candidate azalalela okufuna izakhamizi, izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo. Watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change angasalandeli intando kaZulu-ke, uZulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo asasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye.
Udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho koBulawayo endaweni ezifana labo emganwini, phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla, alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8?
Lapho engincintisa khona kuhamba kuhle kakhulu, besilazo izi-structure zama-branches, bonke abantu behlangene. Silabo-ke abe-conference coordinating committee, CCC, besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona, besilabo ku-national executive bebekhona, silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8. Sifuna ukuthi bibisele-ke ewadena le kubandla le-Citizens Coalition for Change, ingathathwa ngamanye amabandla. Hhayi, ku-ward 8 abantu babambene sisebenza ndawonye.